Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Mogela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini
bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwaso
sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU-PF yoyodwa evunayo
abasekeli be-MDC alliance bathi banokudana ukuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo sileqembu lerumba elecholocho Great Sounds zonke lezindaba lezinye ziyalandela Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510 kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36,652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1685. Okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe loluhlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto eziningi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo i-trunk encane ibiza $83 kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15 kuthi i-blazer echipileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali gabalayo limali.
Abaningi imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esedlulileyo beku-lockdown abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo alikwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini behluleka ke labo babalisi yibo phela fazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi besikukhangelele ukuthi luba luda aba iTNF elukhangeleleyo njengoba ama sectorial bargaining councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo labo abamabhizimisi sivona abakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokho kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemi yona le esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi bese zazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kuloyisilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu 52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala athiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emasoni Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli wele Tanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu. Sebe sedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izanu PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa, ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona izano PF, lapho kuzuza khona izano PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba izano PF kayisebenzeli abantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho, baya kulungisa, bangaphi izano PF isivuno, bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, nga ingekho iopposition eqinile ibande eqinileyo iphikisayo ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho kwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Bayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora becotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP. Kodwa akulalutho olwenziwa yinkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo, bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa, bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelile bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlonitshwa komthetho, basebe bona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu PF esidilizile izwe kangaka. Bafanele abantu bakhale. I-opposition ngokunjalo kumele ihleleke ikwazi ukulwa lezanu PF, hayi ukuthi ilwe yodwa. Kumele ibambisane empini yokulwa lezanu PF ukuthitshwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi ithi zululana kakhulu okwadala utota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona. Kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogatsha lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu entweni eyodwa ngoba kuyabhalwa ingaxani bantu kwesisikhathi abangu-20 the rest vele yabevele ngelalulo. So sibesifisa ukuthi into le nxa isiza ayiphi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa laye uthi isimo sendlela sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sililasho lwelincane lokho okuphiwa nguhulumente. Uyazi ukuthi kathesi kunje ku-welfare siyakhola kulabe-welfare kuyake kube amanye amadona. Amadona lawana futhi kuthiwa abe-welfare lenelikhola ku-welfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana. Then idona lelana lalo lizathatha ipijananyana lichiye abanye abantu vele abahluphekhayo lokhwana kokuthi angikwazi. So kusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kule ndawo. Lichiye abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthwala lomumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi zayithatha ngaphi ngandlela bani uma ungelayo 40 rand awuthi yabona indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu. Ngizwe kuthiwa khona hayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi ulemali atshi yabona.
Unkosazana Phumzile Nathi osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe indlala.
Ukudla bese ngizigavuna ngoba bengithengi-10 kg ngihlalehlale hambahambayo ngibona ukuthi sekuphelile. Hhayi ngizigavuna sibili ngoba bengitheki ekuseni hhayi ntambamayo.
Lanxa bekhala eGwanda South Gobe Wule Matobo bona bakhangelele isivuno esinganeno kuthi umnumzana Luka Ncube.
Ngalesilayi thina ngilokungani amakhaba kula khabe but hayi inyawo chanyane nalela lomumbu nyana ikuthi la umumbu wakhona uvutheke one day wathi wawoma one day.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu lwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phose inkulungwane ezingama-250,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezitholayo okwamanje zifika phose 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambaphele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Si siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se lockdown kanye lalawo asebelethile. Iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
Okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavukela intokha ukude igold canning kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzelo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgudeni ngibona ngani kulapho eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye vele ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela. So okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe babuyele back ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuphonga ukuhamba nje bevumela ukulala lalo. Bathi nxa bekwenza bakwakule njongo bani ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo kuyalehla ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umuntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kanti lokuya emacwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizizinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kulokuzima kodwa ngendlela yokuthi sisezaqala ngabazali abazali bahlela ukani siqina sihlangane kakhulu nabantwana sibesiba
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe-activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini nxa sinanzelela ungakhumbula kudala kwakule nto okuthiwa usibare abantu bangawotho kunye i-rap kuyadlalwa lobani bani abantu bangawotho i-rap so sine program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lo muntu yilokho okungalunganga kulala lo muntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonitshwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kucansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngomfazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wakantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisana lamatitsha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sijijane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nini abaze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-broke infant siyikhangelela ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi ongena besesikole labo ngena bahlaliseke
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingalishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
sakubona mne wethu Chris Gande lami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana enkosi
ungasitshela ukuthi ngawapi amazwi owayethulele isizwe
ebengujongile iwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayisiyo imali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebesithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni sebesithi hambani liyolungisa indaba zenu bakhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucwila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini yangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye inkosi oyinkosi yimi kabakhulumi ngeagenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi lamadoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba inkosi ukuze umsebenzi uyephambili
abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Abulelani loBhengula Khumalo
yeah abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba into ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyonto ekayihlomkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazanga bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona
okokugcina ngawapi ofuna ukwatshiyela isizwe sikamthwakazi
umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe kwemthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibopheni amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale ngakho ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela yakhe eziyisimanga ngiyabonga kakhulu
lo ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
See. Sibongeke uKrisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Spanda
savumelana engakutsho kusingi track le kutsasithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebengu etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasizama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imiqhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke sesiba imiqhumuzo ngakho ke etsholotsho imizi khona etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana
amadlalade kanje seli lamangaki mtawini
siliqembu baba unkomo silama album angu-4 eyokuqala i-album yaphuma ngo-2014 eyesibili ngo-2015 eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje eka-2015 isithi iSodoma neGomora eka-2016 yesithathu isithi iDeluka sahlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu 2020 lapho sabuya khona lamasingi esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke lo teaser ngesikhathi kuqala i-corona laphana sathi hayi ke nise test amazwi sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayi project yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya ke ngabo October sesikhipha lesingi ethi savumelana na
ngathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani
iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403 ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403 yizo inamba abangasithola khona kanti kuFacebook page bengabhala Tsholotsho Great Sounds yilabo abangasithola khona ngiyabonga babunkomo
uphuma ke enkundleni uThamsanqa Spanda leqembu lakhe leTsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorovela abayihlabela leqembu leMasendu Boys Tsholotsho Great Sounds abahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla Abasekeli beMDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lePhalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, ongontungamilinkumo.